Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 26 kuLwezi 2023 ngoKipstube. Endabeni zethu lamhlanje.
Usupho olukhulu yikuthi iUnited Nations ukuthi amandla izaba lawo awokuthi khonokho kwenzakale. Yikho lapho kulomsebenzi khona ngoba iZimbabwe itshengisa ukuba yisikolo.
Abaphikisayo bathi kumele kwenziwe ukuphenyo lokuhlolisisa udaba lokuthunjwa kwamalunga ebandla leCitizens Coalition for Change.
Sina ebandla leZANU-PF yithi phela iruling party asinasidingo sokuthi sihlukumeze abantu ngoba sivele sisembusweni.
Abakubandla leZANU-PF bayakusekela lokhu besithi abanasandla ekuthunjweni kwabaphikisayo. Ele Israel leHamas baqhubekela phambili bekhulula abathunjwayo labanye abavalelwe entilongweni eTel Aviv. Zalethulele zamasiko ezabatsha lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Abaphikisayo bathi kumele kwenziwe uphenyo lokuhlolisisa udaba lokuthunjwa kwamalunga ebandla leCitizens Coalition for Change. Bathi kuyamangalisa ukuba abathumba amalunga e-CCC kababotshwa nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Amabandla agoqela ele-CCC, ele-Mthwakazi Republic Party lamanye ancoma okwethulwe yinhlanganiso ye-United Nations ethi kumele kwenziwe uphenyo olujulileyo ngesehlakalo lesi. Kodwa abakubandla leZANU-PF Party kabazilutho ngokuthunjwa kwabantu eZimbabwe. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele uMnumzana Nhlanhla Moses Ncube, unobhala jikelele wenhlanganiso ye-Freedom Alliance.
Khona kuyinto enhle okuzindaba ezimnandi endlebeni zomuntu owakithi ikakhulu. Kodwa kuhlupho olukhulu yikuthi iUnited Nations ukuthi amandla izaba lawo awokuthi khonokho kwenzakale. Yikho lapho kulomsebenzi khona ngoba iZimbabwe itshengisa ukuba yisikolo entweni zona lezi. Kodwa-ke nxa kungenzeka lokho kungasiza kakhulu ngoba abantu bazabe bayadisappear kwenzakalani. IZimbabwe isaziwa njengelizwe okuthiwa lililomthetho, nxa umuntu ewonile uyabanjwa, labo kababanjwa. Into emangalisayo kakhulu.
Pho-ke nxa iUnited Nations ingaso zibe lamandla kumele kwenziweni ngodaba lolu?
Ukuthi okungenzeka babudu ukuthi kungaba yikuphi. Mina ngokucabanga kwami ngicabanga ukuthi abantu vele ngabe uhulumende phela ukuthi limjezise yikuthi nxa kuvotwa khonaphana lingamvoteli ngoba amandla wonalawa namanya oku-abducta luhlupho lokuthi liyazithola li-half-half, abanye besekela into e-wrong, abanye bengayisekeli. So yikho kungasiza njalo o-United Nations bona la amazwe basiza kakhulu nxa linalizisukumele elizweni lifuna ukuncediswa uhluphe selilalo sebezongena. Njengoba tesi kubo Israel kwapa labo Hamas, nxa sokuliwa yikho lapho abangena khona nxa sokulinyazweni. Nxa kuthule ungathi nje labo bazitshayela amangqetshane bavukele.
Ye, nxa sisikhangela-ke uyabona ukuthi abantu bangavele benze njalo bezama ukuthi bavotele amanye amabandla, bangalibagongodwa phela lapho bathunjwa khona khonapho. Asikho lapho lohlupho khona.
Ye, uhlupho lwakhona lukhona pho babutube. Okuyinto kwakhona kodwa vele ukuthi kuze kulungiseke. Angeke kulungiseke ngokuthi abantu bahlale phansi. Konke sasikuze engxenye sikubalwe amavesi kwenziweni. Akungeke kulungise khona lokho. Kumele ukuthi ukuxokozela kube khona okokuthi into leyi ayiqondanga le eyenzakalayo. Njalo sivumelane singabantu abeZimbabwe ukuthi into le kayiqondanga, siyayisukumela ukuthi akumelanga kwenzakala into efana lale. Yikho kungasiza. Uyabona khathesi nxa sikhuluma ngokhethi iSADC ukuthi bangene babe lamandla sihlezi sithule kulabo baqule amadolo khonaphana.
Kodwa-ke phela siyakwazi ukuthi khonokho-ke yikho kwethusa abantu. Abanye bathi pho kufa umntu akabani angene emgwaqweni enzeni kusalobani? Nanjebona khonapho
ye kulohlupho olukhulu kakhulu ngithi uyabona into engathi is interesting ukuthi lize lona lelo litholakale ngokuthi abantu basukume ukuze libe khona litholakale ngokuthi abantu basukume bavumelane futhi ukuthi lapha asilungiseni okuwrong kumele kulungiswe okwinto khona kodwa iformula yakhona ngeyokuthi abantu bona bahlale phansi bayidecide bavumelane ukuthi hey asenzenini lo ngoba United Nations ukuthi isukume nje ifike kwaphana sithole sokule commission esisebenza angazi imoklante commission leke yalokhu zenziwa lapha ayizange isize isadiki ngoba kuyamele isadiki ibe involved.
UMnumzana Nhlanhla Moses Ncube ngunobhala jikelele wenhlanganiso ye-Freedom Alliance besixoxa laye esejohannesburg kwalei south africa siphinde saxoxa ngodaba lolu lomnumzana joseph juma okudalele ZANU-PF central committee.
Uphenyo luyinto eqakathekileyo kakhulu ngoba luyenza ukubana singabi lokucabangela kodwa sibe lokuqinisisa ukubana into eyenzakeleyo iyenzeke ngasizathobani njalo iyenzeke kutheni. Lokhu ngikhulumela ngoba thina ebandla lethu leZANU-PF yithi phela i-ruling party asinasidingo sokuthi sihlukumeze abantu ngoba sivele sisembusweni njalo futhi ungawukhangela akulasidingo ukuthi sinxa ungathi awumbe sifuna ukuhlukumeza sibili sesingahlukumeza abantu abanjengomuyi okukhulunywa ngaye lowo obengaziwa izolo kodwa namhlanje sevuke saziwa ngemva kokuthunjwa lokubulawa sisaziwa kanti nxa kuvele kufuna ukwenzakala ezinto sibili ezenzakalayo indaba okungenzakali emabizweni avele esaziwa edumile njalo elo hlonzi ku-opposition politics ubona phela ababizana onyabochamisa bona omahere ostalos owendi labobantu bani o kungabe kususenziwe emuntwini vele obengaziwa izolo obengela any effect at all abe nguye osethunjiwe wasebulawa yikho ngisithi mina uphenyo luyadingakala ukubana sibone ukuthi kanti vele kusani kuvela ngaphi ngoba akuveli kithi lathi kuyasingcolisa sesikhathele ngokuhlala sinindwa udaka ngento esingaziyo ukuthi bohlala kuthi ezanu-PF isidumba abantu isibulela abantu siyenze lokhu lalokhu angiyabona inkinga ekhona ukuthi nxa kusenzakala izinto lezi ziyenzakala kungabi lokufakazi ukuthi umuntu akona ngobani ngabe siqhuma ngokuthi nangumuntu lowo ngiyothumbileyo kanti indaba lingambophi uthuma umile laphana kumbe umthembo udube nangu simbonile nguyothombileyo
ye kodwa kulomunye ozithetha ividiyo esethunjwa ngumuntu ophume kuvidiyo yangkhona le lokhu engakabojwa kuze kube namhlanje anti abantu ngani uyahlupha khona kugoleti
ividiyo yana ethatha mthembo ayitshengisi ubana uhamba njani kutheni yabona mina kimi kwesikhathi ngibonicele bona ngathi for sure nxa abantu besithi kona ngokwe-state management enxa mhlawumbe kuyabe kuliqiniso uyithethe njani ugijima kutheni njalo i-connection yangkhona imi njani ngoba phela into le ifuna ubufakazi obupheleleyo uyakwazi ukundithatha mina ividiyo ngizigijimela kumbe ngizibambela ubhobho wami ngani ubusufaka ku-social media ti nangu uthuma uyangigijimisa lapho ufuna ukundithumba kukanti uthuma ebekushuti range le kumbe beseplani lakezingela le kumbe besenza whatever kwenzayo kumbe kuvele uthuma ule mvumo yokubana ebethwele kodwa bezofaka ividiyo lama-40 e-shopping lawa uthi kanye ngantombeta ikokwenza yikho sithi kona uphenyo luqakathekile luyadingakala even olu-independent civil luyafunakala ukubana sibone kati bona laba bantu abakwenzayo bakwenza ngaliphi ngoba hayi akuveli kithi nxa kulo munye omunye wethu okwenzayo wenza ukuganga.
UMnumzana Joseph Juma ukubandla leZANU-PF njalo okudale le-Central Committee sixoxe laye ekobulawayo. Omunye wabathunjwayo ngumuyi umfundisi Tafumane Masaya owabulawa ngabacatshangelwa ukuba basekela uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Uhulumende uyakuphika lokhu. Incwadi ezilwela ilungelo likaZulu labafundisi abatshiyeneyo bathi kumele ele-Israyeli le-Hamas bebeke phansi izikhali okwesikhathi eside athi kwensukwana njengalokhu abavumelana ngakho ngeviki ephelileyo okokuphetha udaba lwabo kusasa. I-Hamas namhla ikhulule abathunjwa ngomfumfu kwathi njalo ele-Israyeli lasusa entilongweni ababotshelwa ukulwisana labezomvikela belizwe leli. abezindaba abe Reuters babika ukuba uHamas ikhulule abantu abafika phose amajumi amabili 17 njalo ele Israel lenze okufanayo. Zokukhululwe abatsha labesifazana kumacele omabili. IHamas ike yama kancane ukukhulula abadabuka kwele Israel izolo isithi ilizwe leli lenze ongekho phansi kwesivumelwano abesilubelane ngeviki ephelileyo. Abakhululwe namhla bagoqela isizalwane sakwele Melika uAbigail Eden oleminyaka emine. Kambe kumele lubanjwe njani udaba lolu? Ake sizwe umfundisi Siphetho Dube weBrethren in Christ Church ekhuluma ngokukhumisana umlotha phakathi kwele Israel leHamas.
Lokhana ngikubona kuyinto enhle ukuthi nxa betshintshana izibotsha zabo lezi ezikhona kwakhathesi zingatshintshana, akubeke izikhali phansi, kukhulunyiswane, kukhunyiswane umlotha. Ukufa kwabantu wasonto enhle even oyedwa baningi kakhulu, akukhulunyiswane laba amazwe omhlaba United Nations lala Arab countries kaba bakhulumise, kungabi lo mcabango wokuthi iqhubeke iye phambili.
Ye, kanye ngazani khonoku ukubeka phansi izikhali ngokwensuku ezine? Insuku zangkhona ziphutha kusasa ke ziyagqitshwa khonapho. Ufisa ukuthi kuyiwa phambili kumele benzeni ngaphandle kokukhulumisana umlotha? Okunye kumele kwenziwe kuyini njengomfundisi sibili?
Ye, ikukhumisana umlotha laba abe Israel through United Nations lalaba ama-Arab countries. Ama-Arab countries kakungabi lomunye ocabanga ukuthi nxa sithi kube lokuthula abambe omunye izandla omunye aphiwe iy'nduku zokutshaya. Wonke umuntu kabanjwe kuthiwe khona asikhumisane umlotha, asibeke izikhali, akungaliwa ngoba umhlabathi wonke lo esikiwo loba laba mama sibephambanisile. Ukuphambanisa komunye kakukwenza ukuthi wena la umlande uye kulwa laye. Akube le ndlela yokukhulumisana kube lokuthula, ngoba ukuthula kubiswa ngokuthi omunye encane angabiseli. Kodwa ke nxa sokulokubuyiselana sokusenza ukulwa kwakhona kungani.
Ye, singathi ke nxa sesikhangele kodwa ukuthunjwa kwabantwana labogogo labokhulu, kuhamba kwephula inhliziyo khonokho njalo lokubhonjwa khona ngale eGaza, akubulala inhliziyo khonokho?
Kuyabulala inhliziyo. Ake sikhangele ku-Israel bangaki abathunjiweyo, bangaki asebebulewe. Nginanzelela ukuthi abathunjiweyo abe-Israel balutshwane kulala idamaji esiyenziwe i-Israel ngapha kuGaza besilala laba beHamas.
Umfundisi Siphetho Dube ukubandla le-Brethren in Christ Church besixoxa laye ekobulawayo. Singangeni kusigaba esilandelayo, sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ele Sierra Leone lithi kulamasotsha azame ukuhluthuna iintambo zombuso namhla ahlasele inkamba enkulu yebutho edolobheni le-Freetown. Umongameli Julius Maada Bio wethule umbiko enkundleni ye-X othi abantu laba babehlulwe libutho lakhe. Ipolisa lakwelemelika elabulala umnumzana George Floyd ligwazwe ngomunye ovalelwe entilongweni eTucson esabelweni seArizona. Abezindaba abe-Associated Press babika ukuthi ugwazwe kabuhlungu njalo usesibhedlela. Soke isikhathi sezamasiko. Kwezamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke sixoxa ngezembatho zamasiko. Kambe kuyavunyelwa yini ukuthi abantu bagqoke amabhetshu lemisisi lokunye-ke? Ye, ake sizwe-ke ubaba uNgwenya lapho sikhuluma ngobaba uMbuso Ngwenya, ingcwethi kwezamasiko esintu. UNgwenya lapho ukhuluma ngokwethulwa ngomunye ubaba kustudio 7 esithi akumelanga abantu begqoke amabhetshu emcimbini onjengalwana bawezegadade. Khonokho ke uthi akulunganga. Kodwa ke asizweni ke uthi ubaba uNgwenya uthini.
Kunensizwa lapha eke yafaka i-voice note emsakazweni wenu lapha ikhuluma ngento eyenzeka egadade. Ithi yona ayiphathekanga kahle, ngicathekabe futhi ngenkulumo yalendoda. Ithi uma isichaza ithi yona kunabantu laphana ababevunule amabhetshu. athi yena entabazinduna laphana abantu ababa bazalayo bazoba yini uma abantu bezobuya behamba ngqunu echo ukuthi ngoba kokulabantu abavunulile laphana amabheju nokuyinto eyisimangaliso nxa akusekhona abantu bakithi abaseyisa imvunulo yayiqoka ngokhokho bethu impilo yabo yonke athi yena bahambaze thina siyawavunula amabheju sibe bahle awubheke nje kwaZulu ubhekele elokuzene emalawo laphana kumangoni ubheke laphana eZambia kumangoni bayavunula nje akekho esike simuzwe ukuthi bahamba ngqono lokho kukodwa babuduke kunikeza inselelo ukuthi ngiyacela njengoba futhi lento yakhulunywa lapha emsakazweni wakho ukuthi ngempela ke sivunyele ukuthi sifundise abantu ngamasiko ethu ngoba nishona laba bangamaChristian abangamaChristian uma ungabheka ngokweBhayibheli uAdam noEva ma basebonile uNkulunkulu kuthiwa wabenzela ama-garments esebenzisa isikhumba sesilwane therefore kusobala ukuthi umuntu oqala emhlabeni eqala ugqoka wagqoka isikhumba sesilwane kumbe ngithi senyamazana ngemva kwamahlamvu labo abayagqokile kwaba yinto ngempela eqhubekayo kwaze kwathi abantu nxa sebedevelopha ke baqala ukwenza into efana nabo lokuzene nabo ama-cloth lawo labo cotton laba kodwa ke kwaqala ngesikhumba uma uzobheka indoda eyayisondelana noNkulunkulu kakhulu enamandla ethiwa nguJohn the Baptist. Leya ndoda leyana the Baptist. Le ndoda yayigqoka ingubo yegamelo. Okhuma ngokusoka ukuthi egqoka wona amabheju. Kodwa akekho umuntu ombiza ngokuthi wayinqunu. So siyacela ngempela ukuthi ngelinye ilanga ke kukhuzwe khona lokho abantu bakithi bakuqaphele ukuthi imvunulo esigqoka kulezi nsuku into eyeza nezinye izizwe esayibolekayo akuyona yethu. Ngakho ke nxa abantu bakithi bevunule ngokwesintu bekhumbula ukhokho babo akungabi bikho abantu abazothi bona abantu bahamba ngqono hayi akuvunyelwa lokho bafowethu
siphinde saxoxa njalo lo nkosikazi Siphilisiwe Dube laye uyingcwethi kwezamasiko esintu kodwa ke yena usekela kakhulu ukholo lwesiKristu
ngokubona kwami loludaba lokuthi intombi sezigqoka okuveza amavele lamathangazi luyaphambana nesiko lamaNdebele ngoba luveza ukungahloniphi njengomntwana oyintombi lokuzehlisa isithunzi lenhlonipho isithunzi sakho kanye lemuli lapha osuka khona kusuka abantu beyikhangelele phansi ngoba sikhule sifundiswa ukuthi amathangazi lamavele izinto ezingahanjiswa kumphakathi ngoba kuyabe kugcwele abadala abahlonipheka kakhulu ogoqela izinduna abaphathi besigaba labanye nje abaphathi belizwe so ukuthuthe wena umntwana oyintombi uveze amavele usuka ukwehlise isithunzi sakho kakhulu silendima okumele sidlale kakhulu njengabazali ekufundiseni abantwana bethu usuku lwethu lokugqoka emaNdebeleni ngoba kwakuvele ukukhanya lapho kubuthene umphakathi ogogo babethi bangakubona lapho ungagqokanga kahle ubone sebesukuma bekubizela eceleni ubana kawugqokanga kahle bekhiphe izintandela zabo ubone sebekuthandela okutshengisela ukuthi babetshengisela ukuhlonipha ngoba uzabe uzahlala njani sokufika isikhathi sokuthi uhlale uzahlala njani kumphakathi abantu bonke bazabe sebekhangele wena phakathi komphakathi wena mntana oyintombazana so kuqakathekile kakhulu mina ngokubona kwami ukuthi amavele amathangazi izinto okungamelanga siziveze izinto okumele umntwana oyintombazana ekufihle ngoba vele sikwazi ukubana esukweni lethu kuyimfihlo enkulu kakhulu
ye lo ke unkosikazi Siphilisiwe Dube ingcwethi kwezamasiko esintu usekela njalo ukholo lwesiKristu siyabezwa lapho ukuthi abadala bathini wena ke uthini ngodaba lolu
owakusenziwe manje ligcina amasiko
wethu okwamanje sike sizwe ezokholo lwesiKristu silontukamela inkomo
ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama ngwentungame lenkomo lamhlanje ngilomfundisi useNispanda Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusihlwa. Ngiyakhola libe leviki enhle.
Usiphatheleni lamhlanje?
Namhla ngifuna sikhangele indaba eqakathekileyo, indaba yokuba ngumuntu olokubonga ngaso sonke isikhathi. Ngizabala ku Luke chapter 17 iverse ka 15. Omunye wabo wathi ngokubona ukuba usesilile waphenduka edumisa uNkulunkulu ngelizwi elikhulu. Wazilahla phansi ezinyaweni zika Jesu wambonga, yena wayengumSamaria. Lapha sikhangele udaba uJesu esilisa abalitshumi abalobulepero. Sihlangana laye kuLuke ichapter ka 17 le niqeda ukuyibala. Singaya kubo verse 11 usiya phansi. Uzakufumana ukuthi ngaleso sikhathi uJesu wahlangana labo eJerusalem, laba babelobulepero. Abanye babengamaJuda, omunye oyedwa nguye ke owayengumSamaria. Siyakwazi ukuba ngaleso sikhathi nxa wawulobulepero wawungavumeli ukuba phakathi kwabantu. Isilepero ngumkhuhlane owawungayelaphekiyo, wawumkhuhlane owawusesatshwa ngumuntu wonke ngenxa yokuthi wawukudla umzimba wakho. Qamula izandla, udle isandla siqamuke, udle yonke into, njalo be ube ngumuntu ongakwanisiyo ukuba nemizwa ukuthi nxa ubamba kumbe into etshisayo uyabungezwa ukuthi uyatsha. Ngakho-ke ukuphiliswa kwalapha kwakuyinto eqakathekileyo kakhulu, ngoba ngabantu abasebelahliwe, sebelahlelwe ngaphandle ukuthi nje sumelele ukufa ungaphandle kwedolobho. Ngakho nxa uJesu ehlangana labo ebelapha, kwakuyinto eyayiyisimanga kibo, njalo kuyinto eyayiguqula impilo zabo, ukufanana njengomuntu osuse kufeni eseseyakufa elethwe kuphileni. UJesu manje uyamangala lapho ukuthi esenza isimanga esinjalo, esebatshelela abantu hambani liyezitshengisa kumpriest, baphila bonke basilisa ubulephero baphela. Uyedwa kuphela owaphenduka kuye wazombonga ngalesi simanga esasesenzakele empilweni yakhe. Lowo muntu wayengumSamaria njalo engasomJuda. Ngakho uJesu wamangala ukuthi kambe labana abanye-ke abasilileyo indaba bengabuyanga ukuzombonga. Wananzelela ukuthi laba abanye babe lenhliziyo yokungabonyi, babe nenhliziyo eyokuthi bona hayi loba esenzele lokhu asilandaba lakho, kodwa uyedwa kuphela owaba lenhliziyo yokuthi impilo yami isiguqulwe ngumuntu lo, yekela ngibuyele ngiyebonga. Isikhathi esiningi abantu abaningi abadinga ukusizwa balutshwana abantu ababa nenhliziyo eyokubonga emuntwini lo bancedileyo. Abanye umuntu uhamba elenhliziyo yokuthi avele bekumele ancedise. Niyananzelele kumbe kusemabandleni lapho okuyabe kusizwa khona abantu abaswelayo. Isikhathi esiningi abantu benze yonke into ukudinga ukudla kumbe ukudinga lokho okudingakalayo ukwenzela ukuthi umuntu lo asizakale. Kodwa uyananzelela ukuthi umuntu lo sesizwe libandla kumbe sencediswe izimuli kumbe ngabanye abantu, uyakwanisa ukuthi asuke nje asihambele engabonganga. Lokhu kuba ngumkhuba ezintweni zonke umuntu acine sezenza. Namhlanje isikhuthazo engilaso ukuthi akucabange ebantwini bonke abakusiza empilweni. Kambe uyakuthole yini isikhathi sokuyababonga? Siqalise kubazali bethu, njalo siyekhangela emabandleni abafundisi abasigcinayo besithumayeza. Kumbe kungabe ungababalisi bakho abakufundisa esikolo, akumcabange lowo muntu ukuthole ithuba lokuyambonga.
Kuyiphethe mfundisi.
Asithandazeni. Baba Nkulunkulu osezulwini, siyabonga ngesipho sempilo, siyabonga ngesipho sikaJesu ukuba abe ngumhlatshelo, ukuba ngaye sikwanise ukubuyiselana nawe. Siyabonga Baba ukuthethelelwa izono ngegama likaJesu, siyathandaza. Amen. Asihlangane njalo balaleli bami ngevikelizayo. INkosi libusise.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi uSenispanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungami linkomo.
Siyabonga kakhulu untungami linkomo. Sike sizwe izabatsha silotabo kancube.
Siyalambulela kusigaba sabatsha, igama lami nguTabo Kancube. Namhla sixoxa lomnumzana Prince Shaba ongu councillor ka ward 5 ewange local board engowebandla le triple sim
umsebenzi owepolitiki engingakutsho njengamafitshane ukuthi siwujoyine through abantu kade bewenza esihlala labo emphakathini wethu esabe sihlala kiwo. Mina njengosakhulayo bengilinked ebantwini nje kade besenza okwepolitiki. So ngayenza integration yiwo abantu nabo kade ngidlala labo nje abadebesenza okwepolitiki okwesikhathi eside. Awutisiyo ukuthi ama seasoned politician awe MTC, it was MTC then we were together sevenza. I once worked at the office MTC doing the technical work konapho senza ezasikwenza singabakhulayo, so we integrated to politics through exposure nalana.
Yes, siyabona ukuthi lapha umsebenzi wezombusazwe eZimbabwe awuso umsebenzi olula. Yikuyini okukupha amandla ukuthi laloba kunzima uqhubekele phambili nje laphana uzinikela kulo msebenzi?
Melana lawe baba, umsebenzi wepolitiki eZimbabwe awukho lula, especially opposing iZANU-PF. It's not easy. And thina we have been trained or we have been elevated to this position esikiyo namhla through umsebenzi wethu esiwenzayo nje ku-community yethu through ama-civic society groups esasajoyinile through ukuzinikela esikwenzileyo for change, seeing our communities grow, seeing our communities being better. We have been entirely ngokuzinikela okakhulu, and we have been in the student activism senza siphikisana lento ezimbi ezenzakalayo elizweni lethu. So sizinikele and sizohlala sizinikele njengabatsha ukuthi sibe le mpilo elentuthuko phakathi, sibe le lizwe eliyasisukumisela phezulu njengabatsha. Now we believe
ukhula wake waba yini esikolo kumbe kwezinye indawo kubukhokheli kumbe hathi lokhu into oyiqale usukhulile usuqedile nje esikolo lapha?
Esikolo ngisho ukuthi especially secondary education at lase college, secondary education we are in the pressure groups esikolo pushing for rights zama students esikolo lapha desikho khona, and I've been
ye siyabonga kakhulu ke Daboka Ncube ngakhonoko ke osethulela khona. Sesikhangele amafitshane ezemidlalo. Yes, siyabona ke ukuthi ifike emaphethelweni namhla imidlalo yePremier Soccer League. Iqembu leHighlanders linqobe elengezi Platinum 1-0, kwathi eleCapes United linqobe eleRentals 3-1. Iwange FC leChicken Inn zibe nguchiki lobhanqa 0-0. Ingezi Platinum yiyo ethethe isicoco sePremier Soccer League Championship. Kolunye njalo udaba oqhazeke kakhulu, iqembu leInsimbi zeZwane lithole isicoco sePeople's Choice Award kumcimbi weBulawayo Arts Awards izolo kusihlwa. Iqembu leli lithole imota yohlobo lweBMW. Kanyangaza noPremier bathabe kakhulu lamhlanje njalo bebejabula isuku lonke. Kuje kolunye njalo umsakazi olodumo Ezra Jesus Banda laye uthole isicoco se-honorary award kulandela imisebenzi ayenzela uZulu lokusekela abaculi lokunye. Yezulukandaba singakaphethi uhlelo lwanamhlanje ukuthi sikhangele ezinye ebesilazo. Abaphikisayo bathi kumele kwenziwe uphenyo lokuhlolisisa udaba lokuthunjwa kwamalunga ebandla le Citizens Coalition for Change. Abakubandla leZANU-PF bayakusekela lokho besithi kabalasandla ekuthunjweni kwabaphikisayo. Ele Israel le Hamas baqhubekela phambili bekhulula abathunjwayo labanye abavalelwe entilongweni eTel Aviv. Yese siyafika ke emaphethelweni uhlelo lwethu. Lingakhohlwa ke uma lifuna ukusiphuma lisiphume ku-studio7@voanews.com. Walivalisa ngenjabulo ngumthembo osithembayo uKips Dube. Lilale Zulukandaba.